kukhanya intengo yamafutha izeli yaxotshana yemali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni, kuthi ukuthi vele imali yakhona yethathwayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe lakithi singaba lelizwe elithi amafutha akhwela izingazifi. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini, yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyawodwa, zithwala ngezimota. Kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imijova izakhwela. Njengoba sethilele ubaba uMdulinqa ukuthi amabhonasi abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo izakhwela ukwedlela lokhu elisho khona kathesi, ngoba sebekhangele nelawo lokhu ukhwela kwamafutha, la mabhonasi azawuza. Hhayi, into ziyabheda
nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulambele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha engehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile intengo ehambelana lapha abawode khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyawoda kawusizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyaze kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo iyalokhu iqonga kuphela icothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha.
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethu nifisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi i-rand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona lelesizwa, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songasho kulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodize zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathe sukwini, ngoba imali emsikeni sintshintshile isintshintshi namhla. So uhulumende wakhona yena ukhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iningi kakhulu icondelele mafutha. Labo osobhizinisi labo abahlala bechaya uvalo, angibona ngathi sokulobuqili lobusela phakathi.